baku VOA Ndebele. Amachono zitobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Alingali tshona njani izulu kandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 9 Ncwabakazi 2019 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Siphuma ecourt sibe lokudana nje ekuqaliseni nxa kade amajaha engena ade fakwe insimbi ezezinyaweni ngathi ngababulali. Kodwa kuthe nxa sokuphuma impumela yecourt kwase kuthiwa khona kufanele kubhadale ifine ye-$200 each.
Amalunga amathathu ayibandla liphikisayo leMthwakazi Republic Party akade valelwe akhululwe ngemva kokuhlawuliswa ifine.
Isenzo sikahulumeni ikakhulukazi neyinkulumo ezabamela uhulumeni ngemva kokuhamba kokuvalwa kwey'tolo nokubanjwa kwabantu kuzobala ukuthi inkulumo kahulumeni ikhomba ukuthi akabathandisisi abantu abokuza. Ngakho kulokho kubonakala kuyinto ekugunyaza abantu ukuthi balwise abantu bokuza.
Inhlanganiso elwela ilungelo labokuza kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum ithi izakusa uhulumende wele South Africa lamapholisa emthethwandaba kulandela ukubotshwa kwabokuza. Kuhlelo Woza Friday liviki u-Ezra Chisa Spanda weStudio 7 uxoxa lomculi uMxolisi Masina owazakala ngegama lokuthi ngabe Stax. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amalunga amathathu ayibandla leMthwakazi Republic Party MRP abesetheswa umlando wokubangela umsindo ngesikhathi iCommission kaMnumzana Halema Montlante wayengumongameli wele South Africa isenza uphenyo kudaba lokudutshulwa kwabantu ngabebutho ngesikhathi sokhetho lwanyakenye akhululwe ngemva kokuhlawuliswa ifayindi. UMathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Amalunga ebandla le-MRP abesetheswa umlando wokubangela umsindo ngesikhathi ikhomishini kaKhalima Mutlante iphenya udaba lokudutshulwa kwabantu ngabebutho emva kokufunyanwa elecala asehlawuliswa amadola angamakhulu amabili ayefayindi umuntu ngamunye. Unkosikazi Preziya Ngulube, umsekeli kamongameli weMthwakazi Republic Party, uthi ujabule kakhulu ukuthi abanye babo baphumile loba babebotshwe bengelacala belwela amalungelo abo.
Namhlanje ngijabulile ngoba nje amakhomrade azaphuma kodwa kubuhlungu ngoba sebehlale ekami iviki yonke bengelalo icala. Ngathi ngiyavuma ukuthi batholile isigobo sokuthi babhadale ifayini kodwa ngiyazi ukuthi icala alikho bebebotshiwe nje bengabantu abalwela amalungelo abo bebotshiwe kungelalo icala. Ngiyabonga.
Umnumzana Mqondisi Ndebele, umgcini sihlalo webandla le-MRP, uthi kuyadingeka ukuthi uhulumende aphathe abantu ngokufanayo kanye lezigwebo zabantu zifane.
Siphuma ecourt sibe lokudana nje ekuqaliseni nxa kade amajaha engena ade fakwe insimbi ezezinyaweni ngathi ngababulali. Kodwa kuthe nxa sokuphuma impumela yecourt kwase kuthiwa khona kufanele kubhadalwe ifine ye-$200 each. Yebo siyajabula ukuthi baphumile kodwa kasijabule ukuthi ukukhululeka kwamthwakazi ngoba lecala abalibotshelwayo asiliboni njalo onguye order lomsindo ngenxa yokuthi wayengowezanupf kazange athonisiswe wahamba e-free. So sicela ukuthi uhulumende weZimbabwe nxa yukuthi safuna ukuthi ilizwe leli abantu babuseke ngaphathe abantu ngokufana nayo izigwebo zabantu zibe izigwebo ezifana nayo.
Amalunga ebandla le-MRP abotshwe avalelwa ngolwesihlanu leviki ephelileyo agwetshwe ukuhlawula amadola angamakhulu amabili i-$200 umuntu ngamunye ahle akhululwa. Abasekeli bebandla leli bathi kuyadingeka ukuthi izigwebo zifane kuzulu wonke hathi ukuthi kukhangelwe ukuthi ungowebandla liphi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Okay.
belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Owake waba ngumongameli wakwele South Africa, umnumzana Jacob Zuma, udlulisele phambili uhambo lwakhe lokuyakhalela imuli kamuyi uDr. Dumiso Dabengwa ngemva yokugcwala kwendizamtshina ezihamba phakathi kweZimbabwe leSouth Africa. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ekobulawayo.
Izihlobo abangane kanye labanye abake basebenza leqhawe lesizwe eselakhothamayo uDr. Dumiso Dabengwa bebebuthene emzini kamuyi belinde umnumzana Jacob Zuma owake waba ngumongameli wele South Africa obekumele afike ukuzokhalela imuli ngokudlula kweqhawe leli njengoba engenelisanga ukuza esililweni. Umnumzana Vukile Mathibela isikhulumi sikaZuma uthi kulezi zathu ezithile ezimbambe ukuthi engafinyeleli ukuza namhlanje.
Njengoba bekwazeke ukuthi lobo umongameli wase South Africa uJacob Zuma ubezoza la ezobona azoqale adlulele kwinkongolo yebandla UCCA aphinda azobona iSocial Umkhonto eselikhothama ezobona umndeni ezowukhalisa. Kodwa ngeizathu ezithize eibandakanya ukusuka kwebhanoyi nabantu ahamba nabo ugcina sakwazanga ukuphumelela. Kodwa ke zikhona inhlelo ezizokwenziwa ezinye zokuthi usuku luyoqhubeka ukuthi iFoundation iyogcina ikhulumile nabantu. Kodwa khona bekunaleso sifiso ukuthi bezobe khona. Sikhuluma nani nje sisekhaya ukukhombisa ukuthi thina njengedelegation yakhe ofisi lakhe bese sifile silungisele ukufika kwakhe.
Umnumzana Mthulisi Hanana, umqondisi wenhlanganiso yeDumiso Dabengwa Foundation, uthi ukubuya kukaZuma bekutshengisa ukuqakatheka kukaDabengwa ekulweleni inkululeko, hathi eZimbabwe kuphela kodwa lakwamanye amazwe.
Thina njengabe eDumiso Dabengwa Foundation, okuqakathekileyo esifuna ukukhuluma okokuqala yikuthi umzamo wena lo kade usofakwe ngu-former president weSouth Africa uJacob Zuma ubuyinto kade siyamukela ngobitshengisa ukuthi ubaba uDabengwa ube umuntu onganani owasebenza kakhulu labantu bemkhonto wesizwe lapho uJacob Zuma la yakade ngu intelligence supreme khona ngale ngesikhathi struggle. So kubuya kwakhe lapha besikhanda into ezaqinisa i-history laba uDabengwa iqinise lama relations ayekhona phakathi komkhonto wesizwe leZipa. Kodwa nje bengasabuyanga asifuni ukukhathala lokho sinethemba lokuthi imizamo yenziwayo uzagcina efikile.
Imuli yakoDabengwa izihlobo labangane bebelinde ukwethekelela kukaZuma owake waba ngumongameli wakwele South Africa ukuba azokhulumisa imuli ngemva kokukhothama kweqhawe, kodwa kasaphumelelanga ukufika lamhla ngoba indizamtshina ibisigcwele. Ngakho sadlulisele phambili lolu hambo, kodwa abequla lakhe kabasatshonga ukuthi uzabuya nini. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Inhlanganiso elwela ilungelo labo kuza kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum ithi iza kusa uhulumende wakwele South Africa lamapholisa emthethwandaba kulandela ukubotshwa kwabo kuza abazinkulungwane ezedlula amakhulu ayisikhombisa besetheswa icala lokungabi lamaphepha okuhlala kusemthethweni kwele South Africa ngolwesithathu. Kulaba ngamakhulu amabili abakhululiweyo lamhlanje, abangamachumi amabili bengabe Zimbabwe. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso ye-African Diaspora Forum umnumzana Vusumuzi Smanda.
Ake ngithi mina namhlanje
sithola ukusukisela nge ehora lesithathu ekuseni kusho ukuthi abantu akade beboshiwe baqalile ukukhushwa inani labantu abakhushiweyo ngathi lifika lapho emakhulwini amabili okutholakala ukuthi cha ngempela amaphepha akade bewaphethe ngamaphepha asemthethweni njalo abagunyaza ukuthi babe khona lapha ezweni lase South Africa so singathi nje namhlanje kusisa ngabo 3 kusiya nje kubo 5 6 bekulokhu ukukhushwa nje labantu bephuma ngama amacembu amancane abanamaphepha bese kufithi abasele yilabo akade bevele bengazange babe na bangena bengena amaphepha akade bewakhoswa emakhaya bengawaphathanga kubo abafike nawo izolo nalabo abavele inhlobo benganawo abayibona sebezoya enkantolo ngomsombuluko kumbe bakhushwe ngomsombuluko ma unqonqoshe wezangaphakade esethe wabhekisisa amaphepha abo wabona ukuthi aqondile na
bona banengi okunganani kade bebothiwe lalabo asebekhululiwe
abakhululiweyo bafika emakhulwini amabili kwanti bonke akade beboshiwe ukuthi bangamakhulu ayisikhombisa u-750 sizile njalo ukuthi kulabo abakhushiweyo abathathu izizalwa nezintathu ezasekwele ezisuka kwelase-Ethiopia kutholakale ukuthi iminwe yabo ayizange iphume kahle ithole imiphumela emihle lapha kade bebhekwa khona ukuthi kambe bangabe benganamacala na kwelase-South Africa ngoba into eqhubeke isisenzakala nje ukuthi labo akade bebanjiwe nabakade benamaphepha kuye kwathatha isikhathi ukuthi baphume izolo ngoba nakho besokubhekwa ukuthi kambe banamacala na esingakubiza ngokuthi ukuvethwa kwama-fingerprints.
Wona umumo unjani khona ngapho eJohannesburg sikhuluma nje?
Ngaphandle kokuthi iqembu lalabo abazibiza ngama ngabahloniphekileyo ebekula se-South Africa elizwakala lingathi lifuna ukuqhubeka lihlukumeza abantu njengoba sikuthole futhi kusenzakala ngolesithathu lokho ngesikhathi amaphoyisa ebamba abantu ukuthi nabo bebesebenza ekuhleleni bebehlukumeza beshaya abantu isimo asisibanga kungathi kusathule khona kodwa udlame lungavele lwenzakale nanini ngoba into esiyibonayo ngeyokuthi isenzo sikahulumeni ikakhulukazi ney'nkulumo ezabamela uhulumeni ngemva kokuhamba kokuvalwa kwey'tolo ukubanjwa kwabantu kusobala ukuthi inkulumo kahulumeni ikhomba ukuthi akabathandisisi abantu abokuza ngakho kulokho kubonakala kuyinto ekugunyaza abantu ukuthi balwise abantu bokuza abantu bona labo esikhuluma ngabo akade beboshiwe kuney'nhlelo ezokuthi kuboshwe uhulumeni ngoba ukuboshwa kwabo kungekho emthethweni abokuza abaphuma kwelaseZimbabwe abaningi abaphumule izolo baye basichazela ukuthi bayafisa kakhulu ukuthi uhulumeni aboshwe kube ne-lawsuit nabanye njalo abakwamanye amazwe ngoba nakho phela beye bathathelwa bahliphizelwa amalungelo abo ngendlela engekho emthethweni sisalungiselela kuleli viki esiya kulo ukuthi singabona i-lawsuit against unqonqoshe wezamaphoyisa nokuphepha.
Alo-ke ngumnumzana Vusi Moses Banda, umgcini sihlalo wenhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Good Life Talk lamhlanje sikhangela isimo esikhona elizweni kwezomnotho la kwezombusazwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Akisikhangele esivela kwamanyamazwe ngamafichane. Umbiko wethulwe ngabenhlanganiso webona ngezamalungelo oluntu emhlabeni jikelele e-Human Rights Watch uveza ukuba kulokuhlukuluzwa lokuncindezelwa kwabasakhulayo kwele-Eritrea lapho sebegqibe izifundo ze-secondary ngoba bebanjwa ngamandla ukwenza izifundo zebutho enkambeni esemngceleni lele-Ethiopia eyesawa. Ukwehliswa kwesilinganiso soncedo lokudla ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba ye-World Food Program kwele-Yemen sokusenza imuli eziningi zihlalele evalweni ikakhulu ezilabantwana abasebancane njalo bebaningi njengekamuli kaMohamed Kaid olabantwana abayisikhombisa omncane elensuku ezine nje kuphela ezelwe. Ukuqoqa kutshengisela okufuna ukwenziwa libandla le-MDC ngeviki ezayo sokuthiya abantu behlukene imbono ngenjongo njalo lokuthi kuzafeza na ukufunwa libandla leli. Ibandla le-MDC lithi lizatshengisela ngokuthula ngolwesihlanu oluzayo kuphela kodwa amapolisa athi abangabaphi imvumo ukuhlaziya lolu daba sixoxele olwela ilungelo likaZulu umnumzana Josephat Ngulube endawonye lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Angliston Sibanda onguye osungula lingqoqo.
Okokuqala ngithanda ukuthi ngithi isisekelo sombuso welizwe sikhulula abantu beZimbabwe ukuthi ngamabe lensolo ngohulumende kungaba ngekhansili kungaba ngohulumende obusayo balelungelo eligcwelele ukuthi batshengisele kodwa liyaqongosela kisisekelo sombuso siyaqongosela sithi batshengisele ngokuthula. So-ke kulilungelo labantu ukuthi batshengisele nxa bengasuthiseki and sibona abantu kabasuthiseki ngoba izinto kazimanga kahle kazini manzonzo sesobonile amadema esenziwa engiwonayo nje ukuthi isikhathi esiningi kugcina nje kusaye ukuchitheka kwegazi kuchisa izitolo kodwa kula lutho olutshintshayo ngoba laba abantu ababusayo bavele nje izagqibe nje kabayezwa abezwa abazimiselanga futhi ukulalela. Okwesibili laba abaqoqayo labo sebeluze ngakuthi i-credibility ngoba abanye bakhona siyakwazi ukuthi baqoqa nje bathola imali ngakho ukuqoqa amademo abanye njalo baqoqa nje bafuna ukuthi bangene embusweni ngendlela engekho emthethweni ngemva kokudliwa kukhetho.
Mnumzana Ngulube uthini, ubona ngani kuchitha isikhathi na?
Ya idemo mina ngombono wami ingangabi ukuchitha isikhathi. Mina ngombono wami ngokuma kwezinto ngibona ukuthi nxa laba abakhokheli bengabantu abalalelayo abahlakaniphileyo kuyadingeka ukuthi bangaveshe bakhulumisane masinyanda amajaha azademonstrator ngoba into engiyibonayo abantu abaku-army abantu abakupolice all uniformed forces abacabanga ngendlela okwenzakala ngazo izinto ngoba into okuzele inanzelele ukuthi kathesi abantu abayisinto esikhulu se-government ngabantu abakuzanu abantu abaku-army. So ukwekela i-demonstration isiya phambili automatically kuzaphusha ukuthi bona laba bantu ngato nxa ukhangela ibandla le-ZANU-PF lilama-factions amaningi kakhulu from the time kamgazi kulama G40 ama-G40 lokhu ekhona abacabanga ngokubusa kwandlalo okhona kathesi njalo kathesi sokuleyinye futhi i-faction ephume phakathi sokulomnangagwa lochiwenga siyahlupheka ekhaya abantu abafayo kufa inkulungwane zabantu ngeviki bebulawa yikuthi akulamithi ezibhedlela akulani ama-accident imigwaqo ibonile into eziningi kakhulu ezenzakalayo. So okuthi singathi-ke sabuchitheka kwegazi mina ngibona kungcono ukuthi nxa ngiwachitheka igazi abantu abayi-100 sezabantu abaziinkulungwane abapha every week kungcono ngoba vele ihlehlethikiyo leyi engingakutho mina ukuthi vele sisempini.
Nanto daba mnumzana Sibanda sifile.
Hayi umzaca uright sibili ukhuluma njengogatsho olutsha olungayibonanga impi ukhuluma njengabantu abangayibonanga gugurawundi ukhuluma njengabantu abezwayo ngempi buzani abadala ababona impi yokulwelilizwe abadala ababona intumbane abadala ababona igugurawundi enye into abantu abayikhohlwayo yikuthi basuma ukuthi kungaba le mpi kuzahle kulukuselve bona abafuna bangene bahle bangene abafundi emazweni anjengabo Libya elibya bakhipha uGaddafi becabanga ukuthi bazangena lanamhlanje lokhu ekuliwa e-Egypt bathi beqeda ukukhipha uMuhammad Mubarak becabanga ukuthi bawuzangena kwakungena kwathiwa sokungene kwangena abama-Muslim Brotherhood khathesi e-Sudan kule problem abaqalise umsindo abasiko abangenile kungene ibutho akula guarantee ye-violence. Okunye futhi lingakhohlwa ukuthi i-violence kayisolvi lutho sibulala khona okokukhona okuvele kusele okungasela lutho ngo-January bathisa izitolo kobulawayo abantu babotshwa basejele abantu kwathi ama-building kuze kube lanamhla kunamuntu oselungisile asiya udlakela alukwazi lwakho lutho kodwa udlakela ludiliza khonokho okuseleyo futhi udlakela singalwenza kathesi sizaba sesistakhi phakathi kwedlakela for the next 5 years abantu kabananzeleli basuka bagijime nge-emotion ngemiswa bangacabangi ukuthi ama-consequences empi ayiwaphi. Ngiyazwisisa umzacanga ukuthi ahosakhulayo igazi liyathisa kodwa-ke abantu laba abakhalekayo abangu-100 ababangadutshulwa omunye wakhona kacabanga ukuthi omunye wakhona kungaba nguye abantu abakhe bazahlala besidlala so ke sicabangemini deeper sara na futhi ukuthi masi sacrifice ana kanje ngubani oza benefita empini yangkhona kuzasala kuhusa bani njalo ngobani esimele bahle mina ngihlala futhi mina akula politician ewet dying for
yeah hayi kuyezwakala uthini wena ke mzaca ngaloko sokukhulunywe ngubaba uSibanda
mina nje mhasa uSibanda uSibanda bengomunye wama activists adevelopedilwa kakhulu kakhulu engathi ikhulume nje isilawu lesise lomdala ukuthi i-sport yakhe le isukele ngaphi yengani yangisolisa kakhulu because into obvious uSibanda babatshaya namadodana lawa akusilizwe ayesibone babebeke uprogram se-project yabo le yade benaye le i-matriband collective le bekhansela namadodana lawa akusilizwe bona bakubehlule njani abantu bama-organizers abantu bama-church ngumfundisi ukuthi nxa umuntu yena lowo abantu bezalo bona ukuthi bazwisise betshelwa ngabafundisi then usho ukuthi thina abantu bangazwisisa into engiyitshoyo angitsho ukuthi kube ludlakela kodwa anto vele bayadubula into engenzwa abantu abangena esitini bagcwale nxa belokudubula bazadubula abantu bangathisi into zabantu abantu bangatshontshi into zabanye abantu ngoba bona abantu ababebatshontshela ngabafoti abafana lade ababazamayo.
Alo ke ngumnumzana Josephat Ngulu Mzaca Ngulube olwela ilungelo likaZulu obexoxa endawonye lengcwethi yecubungula izombusazwe umnumzana Angliston Sibanda.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Umlobi obeledumo ikakhulu ekulobeni imidlalo yokulingisa uSteven Chifunyise obhubhe ngomvulo ubekwe lamhlanje emathuneni aweGreendale eHarare. Isikhulumeli semuli yakhe umnumzana Dennis Langton Chifunyise utshele iStudio 7 ukuthi imuli ibonge kakhulu uncedo abaluthole kuhulumende lokuthi umuyi abekwe ngenhlonipho. Uthifunyise ubhubhe seleminyaka engamachumi ayisikhombisa yokuzalwa ngemva kokulwisana lomkhuhlane wemvukuzane okwesikhathi eside. Was a Friday, kuhlelo Was a Friday, liviki uEzra Chisa Sibanda weStudio 7 uxoxa lomculi umxolisi Masina owazakala ngegama lokuthi Ngalabe Steph. Umxolisi udabuka eZimbabwe kodwa usehlala eSouth Africa njalo ucula umdumo owe-African hip hop.
God, lead me. Singabangena manje.
Yo, boy, Ngalabe Steph.
Umculo we-hip hop uthandwa ngabasakhulayo abaningi kulezi nsuku. Okwenza uNgalabe Steph laye apheke owakhe kuba kuhle ukuthi abantu bakwazi.
Igama lami lokuzalwa umxolisi Mthetheli Masina, azalelwa endaweni yaseDimpamiwa eNkayi la engifunde khona futhi eDimpamiwa Primary School. Ngabuye ngafunda futhi emazingeni amaphezulu ngafunda eNkayi High Secondary School.
Lona igama lokuthi Ngalabe Steph lingabe lisitshoni sibisibili.
Ngaliphiwa ngozakwethu ebengisebenza nabo 2007-2008 ngalesikhathi kungena i-album kaMandoza uNgalabisi. Lapho engathola khona nje ithuba lokuthi before iye emakethe uMandoza wayeperformela ikhampani yethu, wakwazi ukudonsa abanye ukuthi abeze bezomncedisa ukucula estejini bekahamba nosisi uThembi Theatre. Ekuculeni kwami kusho ukuthi nje ngajabulisa nozakwethu, bagcina benginikeza lelo gama ngaleyo ndlela ngisestejini.
I want to thank you all. You all play a vital role in my life. Ngithinje ngiyabonga.
Njengabaculi abaningi bonke abasacathulayo uNgalabe Stacks kukhona abaphambi kwakhe abamenza waba lomdlandla wokucula.
Thank you very much.
Khule ngilandela kakhulu umculo weKwaito nehip hop. Njalo ngikhule ngilandela kakhulu isihlabani uButu Mduduzi Shabalala bedume kakhulu ekaMandoza nabo bonke nje abanye abaculi abakhona beKwaito ababaliselwa oZola omdu nabanye nabanye oArthur nabo uButu Oscar nje uSkido
Ungarabe Stacks uledlalade lakhe elichisayo alithe igama lokuthi ngu King Stacks elengoma ezifana nomkhaba wemali. Abantu umama lezinye eziningi njalo lingaxhumana laye enkundleni zokuzilibazisa lokuxhumana ezebulenjini ezinjengabo Facebook.
Ngiyatholakala ezungalabe Stacks kanti ngiyatholakala futhi ku Instagram, ku Twitter. My Twitter handle @ngalabe_stacks. Ingoma zami ziyatholakala kuma iTunes. Ama videos you can go to YouTube u search Ngalabe Stacks. Yabonga kakhulu.
Umdumo wehip hop uthakazelelwa ngabasakhulayo abaningi. UNgalabe Stacks uthi ngeke awehlele umculo kukanti nguye besimphethe kuhlolo waza Who's the Friday? Mpela sonto emnandikini lonke igama lami ngu-Ezra Jesus Bani.
Ngalabe Stacks nguye ke umculi ebesilaye lamhlanje igama engumxolisi Masina ubexoxa ke lo Ezra Jesus Banda kuhlelo Woza Friday singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Amalunga amathathu ebandla liphikisayo leMthwakazi Republic Party akade evalelwe akhululwe ngemva kokuhlawuliswa imali yefine. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama nguChris Gande, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.